Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuMpalakazi 2020 ngokhiphs dube. Endabeni zethu lamhlanje, uyamemetheka umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe.
Abantu abakunanzeleli kuba khona komkhuhlane lo indana yonke nje lapha kokulawayo eZimbabwe yonke.
Uyaxokozela eHarare emhlanganweni webandla leMTCT owe Extraordinary Congress. Umongameli Donald Trump lokhu ezama ngamandla wonke ukuguqula imiphumela yokhetho olwenziwe ngolwezi.
Amazwe amaningi ikakhulu xa sokhangela ngeAfrika bazabuyisela entwele eyenziwa ngoTrump.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abafika phose ikhulu 83 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala benomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi iningi labatholakale belomkhuhlane lo ngabantu abahlala koBulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu asebehlolwe kusukela ngombimbido lonyaka batholakala bele-COVID-19. Kunani leli abedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye 10,519 sebaphepha kumkhuhlane lo kweZimbabwe. Sokubhubha abedlula amakhulu amathathu lamajumi amane 341. Uze sizwe okunengi ngomkhuhlane lo uEzra Jesus Banda weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumile Ncube oke wahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Hey, umkhuhlane lo okokuqala ngakakutshela ukuthi wahamba njani. Umkhuhlane ukhona, abantu abakunanzeleli ukuba khona komkhuhlane lo indana yonke nje lapha koBulawayo eZimbabwe yonke. Kodwa mina njengoba ngilapha koBulawayo engiza kutsho ukuthi lapho esihamba khona njengoba kathe sisimile esidolo lapho okugada khona abantu kule Greens supermarket kulani nani okwenzakalayo. Wonke umuntu khona pha abanye ababona abanamamask bayazihambela kuphela. Mina kwakubhujiwe eflatini engihlala kulo. Sahamba sisiyakhulumisa imfa yayifika eGoli lapho esathatha khona igcibane leli ngoba sabanjwa saba yisibili emaflatini lawo ecouncil saba yi-16 abantu abadala then abantwana babangu-10. So it means sasiyi-26 esasibanjwe leli gcikwane. Engakuzwayo ngibanjwe leli gcikwane bengakangibambi ngaqala ngagula. Ngatshaya likhanda elalinzima, isifuba sami saba nzima njengomuntu obegijima imarathoni, ngathi obegijima ngakhefuzela kwaba nzima, ngaluza ngangabi le power kuma-joints ami. Ngihlala ngiwumuntu odiniweyo, plus ngangasela appetite, ngingasela test. Kodwa hayi, ngokuzwa ukuthi kumele umuntu azisize njani, ngase ngisenza lokho kuthiwa ngikufutha, ukulihlafuna iginger le-garlic nokunatha amanzi elemoni agudumalayo. Hayi, kwangisebenzela kakhulu.
Wathi selibanjwe labanjwa njani itest le yenziwa njani bazi njani ukuthi ukwazi ukuthi upositive unawo umkhuhlane kwakuhambe njani?
Kulo makhelwane owathe egulile njengomuntu wayelezimali zakho wasezihambela ngabona ematadei ukuthi bayemcheck ukuthi ulawo bayemhlola ukuthi ulawo yini umkhuhlane lokuthi hayi kuyini okumenzayo. Watholakala ukuthi hayi upositive, wasokuthiwa hayi amalonke emafletini lawa omathathu ohlanile njani, ohlanile test. Babuya bazotesta abantu bazosihlasela sonke nje. Ama-results angikhona aphuma ngemva kwensuku ezine ephume e-positive and babedingadinga esiphume esi-positive. Laba ababe-negative abazange babalande.
Kwaseliseziwani ke lapho abalaleli bafuna ukwazi ukuthi kwasekusenzakalayo.
Owenzakala lapho-ke sithe ama-results esebuyile. Actually besithestile kwathiwa sihlala ezindlini singaphumi simelele ama-results. Sahlala insuku lezi ezine simelele ama-results ukuthi aphume. Athe ebuyile ama-results besifonela besitshela ukuthi i-ambulance imile phansi ukuzolithatha lapho selisiya e-quarantine center elangeni. Sahlala sibili i-7 days elangeni e-quarantine. Kwakumele ukuthi ngasahlala 10 days but ama-results aphuza ukuphuma. Bona bathi babala i-quarantine from the day utestile, ngosuku otheste ngalo. manje thina sasesihlalile 4 days, so sahlala kodwa sahlala 7 days e-quarantine center lapha elangeni. Sihlezi elangeni sasiphiwa ukudla, kodwa okwakukubi kwakuyikuthi ukudla kwangikhona babengazange babe basibuze ukuthi i-dieteni kumi njani. Sasiphiwa nje njengabantu abasejeni ukudla, ukuthi namhla liyaphiwa i-cabbage elamatemba, isithwale esile-cabbage lamatemba, ntambama lizadla futhi isithwale esilamatemba. Sasekuseni lidlise ama-cereals emini besekuthi ngo-10 selinathi isitiye eleshugabhili, isinto esileshugabhili ngamaqanda afrayiweni. Sasesichinga thina ukuthi lisifrayelane amaqanda ngembiza ezingekho clean, sesitshelwe ngabanye abasebenza khona lapho ukuthi hayi amaqanda lingavumi balifrayele, wathini bawabhoyile ngoba izinto ezisetshenziswa lapha kazihlanzekanga. Ye, sahlala insuku eziyi-7 sikhona lapho. Kwakungamnandi ngoba akula entertainment, akula network, akulani, sasihlezi kuphela obaba.
Siyalilindwa yini?
Hayi khona amapolisa kodwa njengabantu bo-esibamba umthetho azange sibahluphe ukuthi kesifuna.
Wena wabanjwa konke nonkosikazi?
Mina ngangilo nkosikazi the last born yami ele-10 years.
La yayi-positive?
Yayi-positive.
Lapha lizwe umnumzana Dumile Ncube ohlala koBulawayo obexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 uhlelo Zimbabwe Today asiphoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Uyaxokozela emhlanganweni webandla le-MDCT owe-Extraordinary Congress owenzelwa eHarare namhla okukhetha umuntu ozangena esikhundleni esathiwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Baxabene kakhulu abasemhlanganweni lo owenzelwa eHarare International Conference Center kulandela ukukhitshwa kwamanye amagama kugwalo lokuvota olwe-MDCT. Amagama amaningi akhitshwe ku-voters roll ngawabantu abadabuka koBulawayo, kuntshontshwe lolunye ugwalo lokuvota oluhluthunwe kwabavotisayo loba nje lugcine lutholakala. Kalusasetshenziswanga ugwalo lolu kusesatshwa ukuthi amagama okuvota abeselotshwe ngendlela engaqondanga. Kuvotelwa abancintisa ukuba ngumongameli webandla leli ababalisa uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Douglas Monzora, uMnumzana Elias Mdzuri loMnumzana Morgan Komichi. Omunye wabala magama akhitshwe ku-voters roll mzana anyway mlotshwa
amabizo ethu kawakho kuvetas like njenge district yami iphela ndawo ampophoma amabizo ethu kawakho la yabona thina singama team mina ngkhona don't know why sesicabanga ukuthi mhlawumbe udaki daki sengene lapha sisitontjela sefuna ukujontja la. Yes, thina sivela koBulawayo size le nto yethu sizoyithatha into yethu sibuyele la ekhaya. Yes, lapha ngomama
omunye njalo ovela koBulawayo obe ngu election agent umnumzana Lungani Ndebele laye ube sidla amalahle
njengoba be ama authorities zonke khona they have to kumele benze iplan ngoba thina sibeke sibuye all the way silandu uzobona amanyala lawo esimene mina sibuyeleni nqa ukuthi amabizo abantu kawakho abazovota.
Kodwa uNkosazana Lwazi Sibanda ngomunye wabathakazelela ukuqhutshwa kokhetho lolu.
Namhlanje siyajabula sifuna ukwenza ukokhetho omthandalo nyama yembongolo khetho omthandalo. Mina lami ibhiza ngiyazi liyaphuma ngoshuto elami ibhiza vele ngihamba lo mama okungala mama khona ku sonke sithi kumama.
Omunye wabancintisa kukhetho lolu uNkosazana Thokozani Khuphe uthi oqakathekileyo ukuthi benze ukhetho lolu belandela imithetho yelizwe.
Angilethemba lokuthi abantu kathe sinxa bekhetha umuntu kabasoze bakhangela ukuthi umuntu ungumama kumbe ungubaba, umuntu uliNdebele kumbe ulishona. Ngokuthi abantu kabadli khona lokhu, abantu kufanele bekhangela umkhokheli ngumsebenzi wakhe awenzayo, ngokuthi bafuna umkhokheli ozabakhokhela ozabenzela izinto ukwenzela ukuthi abantu kube lenguquko, abantu kube lempilo ezinhle, abantu bebe lemsebenzi welo kuhle ezindlini zabo, kube lezibhedlela ezindlela ezikolo ezinhle.
Sebethiye indlebe abantu bemelele ukuzwa ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu. Bekulokhu kubalwa amavoti ngesikhathi sisiya emoyeni. Kusenjalo ngesikhathi kuqhutshwa lolu khetho, amapholisa ohlangothi lwe-law and order abophe umgcinisihlalo weZimbabwe Diaspora Forum ohlala eSouth Africa, uMnumzana Sox Chikowero, obedingwa phezu kodaba lokudutshulwa kuka-Alikani Manjengwa owaye ngomunye wababe londoloza owaye ngumkhokheli waleli bandla umuyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngengozi lokunye okuchiyeneyo olwe Civil Protection Unit lukuthi abantu esabelweni seManicaland kumele baqaphele izulu lesikhukhula iTropical Storm Jalene elakho ukuna kuleyo ndawo. Uhlangothi lolu luthi izulu leli lilakho ukubhidliza izakhiwo njalo libulale abantu. Abasiza uzulu bathi sebelungiselela ukunceda abantu izulu leli lingana kuleyo ndawo. Umongameli Donald Trump uzama ngamandla wonke ukuthi kuguqulwe impumelelo yokhetho ezabelweni ezigadekileyo okwanqoba khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademokrats kukhetho olwenziwe ngolwezi. UTrump wethula imibiko eminingi enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi sokumele idala lesenate livimbe ukubalwa kwamavoti ayenziwe e-Electoral College aveza ukuba uBiden unqobe ngamavoti edlula amakhulu amathathu 306 kwathi uTrump wathola amakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebiwa ngamademokrats eGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin. Lezi izabelo owanqoba khona uBiden. UTrump wanqoba ezabelweni lezi ngomnyaka ka-2016. Bamangele abanye abantu abadabuka eZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika. Umnumzana Belief Gawule owebandla lezano PF uthi okwenziwa nguTrump kulakho ukwenzakala kwamanye amazwe.
Uzashiya umumo omubi kakhulu ekutheni abantu baza amazwe amaningi ikakhulu xa sokhangela ngeAfrika bazabuyisela into le eyenziwa nguTrump ukuthi ye lithi nama-elections ayarigwa. Ingane lina lani lithi arigiwe ngapha eAmerica. So isiyingoma le esizahlatshelwa ngumuntu wonke ukuthi ama-elections arigiwe. Njalo isisenza njalo umumo lana ukuthi ama-Americans wona vele kade esenza wona i-champion ze-democracy. Sokubalimazile sebebhazalele balele phansi amami i-America ilele phansi ngesiso ngokuba yingcitshi kweze kuba isibonelo somhlaba ekutheni bona yibo abakhangelele ukuthi babe yibo bayisibonelo somhlaba wonke jikeleze. Ngokunjalo vele kuzalimaza izinto eziningi loko kuyinto kukaTrump ukuthi ama-elections a-America arigiwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Melo Sidube.
Kwenziwa ngoTrump sokufana nje lokhetho lwaseZimbabwe luko 2008 lapho ubaba Mugabe wedliwe khona, luka 2018 lapho umnanga Gobe edliwe khona umfana omncane Chamisa. So akusimangazi msakazi, kuyafana nje akusethusi lokho, asiqali ukubona lakithi ku-Africa kwenzakala. So asinto engasethusa nje, sibukile nje uTrump udliwe nje.
Umnumzana Paul Ndlovu odabuka eFilabusi esabelweni seMatabeleland South udane kakhulu ngokwenzakala kwele Melika.
Mina indaba eyaziwa ngoDonald Trump le yokuthi abelokhu ezama ukuguqula imphumela yokhetho, ngibona ngazathi akungcwelisi yena nje kuphela but ungcwelisi iAmerika yonke, ngoba iMelika lilizwe elaziwa ngokuhamba phambili ngokuthi kulandelwe intando kaZulu kwenziwe izifiso zabantu. Pho ke abantu beMelika bakhulumile bakhethile umuntu abamfunayo, ongawukuthi yena kumele amukele ukuthi hayi abantu bazikhethele ngendlela abafune ngakhona. Ma yena esafuna ukuqhubeka ebe ngupresident wamele ngahamba ehlala phansi lebandla lakhe wabone lapha amaphutha awayenzile, ngoba vele uyawazi yena amaphutha akho uTrump ukuthi umoshe kuphi lakuphi lakuphi, uyazi akudingeki lokuthi adinge ukutshelwa ngabantu. So ngicabanga ukuthi kahloniphe imithetho, kahloniphe imiphumela yokhetho, kahloniphe abantu be-America abayekele hand over ngendlela enhle ipower kumnumzana uMelika, ngoba umnqobile kahle mpela la makhothi eMelika ngiwatshayela ihlombe ngoba akafani lawe Zimbabwe ukuthi ahamba lebandla elibusayo noma lidliwe bathi liwinile. So iMelika ngizama ukuthi mhlambe ngichaza ukuthi lilizwe elilomthetho, yikho ubona amakhothi ekwazi ukumlahla.
Umnumzana Bandamoyo owemadabe endolwane esigabeni sebulilima West uthi uTrump sokumele aphume esikhundleni.
Okwenziwa ngoTrump lokhu kutshengisela ukungathandi idemokrasi ebantwini emhlabeni wonke. America ilizwe elikhulu kakhulu. Akufanelanga ngani uyakwenza lokho uDonald ngoba ufundisa amanye omongameli ukuthi impela lokho akwenzayo njengabo Zimbabwe babona ukuthi kulungile njengoba siyabazwa noma bekhuluma ukuthi yanti liyabona ukuthi e-America kwenzakalani kube futhi kurayithi ngani uyafuna ukuthi ebekwazi kuphela ukuthi katshontshelwanga karigwanga kodwa lokho akwenzayo hhayi mina ngowami umbono hhayi umbona ngani uDonald khona into mpela ayifundisa into engalungayo.
Abalandeli bakaTrump abaningi bacabangela ukuthi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats. Akulobufakazi obuveza lokhu ngoba amadali amaningi alahla okwaphanyekwa kuwo libandla lama-Republicans. Singangeni kusigaba esilandelayo kodwa sikhangele ezivela kumanye amazwe amafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sokulabantu abedlula izigidi ezingamajuma esitshiyangalombili 80 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi abafika boze izigidi ezimbili 1.8 million sebebulewe umkhuhlane lo. Abantu bavota kukhetho lukamongameli namhla kule Niger. Umnumzana Mohamed Bozoum ukhangelelwe ukuba uzakhethwa ukuthi angene esikhundleni esithiwe umongameli Muhammadu Isofu. Sika sizwe ezamasiko. Namhla kuhlelo sixoxa ngenkaba. Kambe iqakatheke kanganani inkaba yomuntu esintwini? Sixoxa ngodaba lolu lonkosazana sikhathele Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Linjani balaleli? Ukulahlwa kwenkaba kuqakathekile kakhulu. Inkaba ungayinanzelela kahle kahle inguwe uqobo lwakho. Umuntu angathatha inkaba leyana ayisebenza ngendlela afuna ngakhona, uyakwanisa ukuba yinto nje impilo yakho yonke. Cause liyana into inguwe uqobo lwakho, isingafulathiseli into eziningi kakhulu empilweni yakho. So kusiya ngokuthi wena umuntu lo uyisebenzeka. Iqakathekile yona impela, kayifuzanga nje ukuthi phongkuba yinto nje ephongkube kwegcikini. Kulabanye abafake egabheni bavale, kulabanye abalahla ngemva kwesiphala bayigebhele phansi, kulabanye abaphosayo nje emasimini. Kulahlwa ngendlela ezijiyeneyo kakhulu.
Kungenzakalani nxa ukuthi umuntu engabamba inkaba ngendlela engayisiyo?
Kulaba ababeka ezindlini kuthola ukuthi kuthiwa ifakwe egabheni izanyamalala, yona iyanyamalala angikwazi ukuthi iyabishiye ngaphi. But manje ingathikwa naphana omunye umuntu abuyayithatha ayisebenza ngendlela afisa ngakhona. E-Africa sisazi kakhulu kuloyana rather than ukunotha. So umuntu angabuyayithatha ayisebenza ayenga kusebenza ukuthi unotha, uyakusebenza ukuthi uthwale nzima. Elder ube ngiyinto nje iyabe vele kuqedile ngoba yiyo inguwe. That is why kuqakathekile ukuthi ibe le ndlela elahlwa ngakhona. Ezinye ezilamasiko abanye abantu balahla ngendlela abalahla ngayo ngesiko labo. Ungayilahla ngaleyo ndlela ekungafanelanga uthole ukuthi umuntu wakhona akabi right, abanye bayagula, into ezinjalo nje. Nyabo
udaba lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besixoxa-ke lo nkosazana sikhathele Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sabatsha silo Mike Wobe.
Lingale tshona njani mthokazi amuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje mhlaka 27 December 2020. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo silo Jingani Shoko oyinhlanganiso yezinasu Zimbabwe National Students Union. Sikhangela udaba lokuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani kwezemfundo.
mnumzana Shoko ngiyakwamukela kuhlelo lwethu njalo.
Ngiyaphila kunjani bafo?
Ah ngiyaphila bafoti. Ngifisa ukuzwa umbono wakho sikhangela umnyaka ka-2020 sikhangela indaba zemfundo elizweni. Ubona ngani intsha ihlangene ngezinto ezinjani kulomnyaka?
Okay, ngiyabonga bafo ngomuzwa lo. 2020 beli kungumnyaka ongikade ongekho lula. Njoba siqalise sibona ngomkhuhlane we-COVID o-affecte amazwe wonke sijelele. So singathi thina eZimbabwe njengabafundi bekunzima. Sine sibona eziningi umnyaka usuyaphela, sibona abafundi kade bebebhala imihloliso yabo bebhala le confusion singacacanga. So singathi thina ukufunda kahle kahle kwelizweni lakithi eZimbabwe akuzanga kwayenzwa ngendlela eyiyo abafundi kade bebona ukuthi bengafunda bephumela kahle ngempumela yabo emihle. Siyabona njalo futhi ukuthi even kuma-university indlela kade ama-online lectures kade yenzwa ngayo it was just a norm kuphela ukuthi kuyayenzwa, but eqinisweni on the ground bekungela into enjalo esingathi khona i-online learning.
Sikhangela udaba lomkhuhlane igcikwane le-COVID-19. Nxa sisikhangela ezemfundo, ubona ngani igcikwane leli liphazamise impilo zabafundi na? Njalo njengoba ezinye izikolo zisanda ukuvula, ubona ngani ukuphazanyiswa lokhu kusaqhubekela phambili na?
Ukufunda kuphazanyisiwe ngempela, ngoba sibonile ukuthi abafundi bona from primary level up to tertiary education abazange benelise ukuthi bethole ithuba lokufunda kahle kahle. Bafunde kwamalanga amalutshwane umkhuhlane lo wafika, njalo sithe sokuzanywa ukuthi kuvule isikolo siqinise sibone ukuthi labo abafunda ezikolweni ezingani ziphakeme, ezingani zibhadala imali eningi, abasithi khona ngama-private school, yibo abengani bafunde kahle ngoba i-online learning yabo ibikhona sibili. Njalo ngenxa yezimali abazibhadalayo eziningi kuma-private institutions bebenelisa ukuthi benikwe i-material ekwanayo usingathi khona i-data ukuthi bafunde. Kodwa anyone jikelele nje from any other institution from the poorest places sibonile ukuthi akunakufunda okwenzekileyo. Njalo even lanamuhla sikhuluma sinje khonapha sananzelela ukuthi umkhuhlane lo we-COVID ulokhu u-affecte ukufunda. Njalo izikolo eziningi failed to adapt and adjust to the situation. Eqinisweni ukufunda eZimbabwe akuzanga kwayaba khona ngo-2020.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga uJengani Shoko owenhlanganiso yezinasu ngokungena kuhlelo. Nawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nxa ungumuntu ongusakhulayo, phosela phela amazwi akho, ngiyakunxosa. Awusitshela ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani. Thumeza umbono wakho ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi iso sesihliwe ngumangoyi Zulukandaba olebalulisayo. Ngiyenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kosintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlana sihlobo esithandelelo zenkosi, sihlana ngesonto lokugcina lomnyaka ka-2020 njalo sivela ekhisimusini. Namhlanje ke siza ke sikhangele ngomnyaka lo ozayo lalo odlulayo. Ke sibale encwadini kaMtshumayeli isahluko sokuqala indima esihlanu, uMtshumayeli 1:5. Ilanga liyaphuma, ilanga liyashona, lishesha ukuya endaweni yalo lapho liphuma khona. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, umnyaka singawufananisa lelanga eliphumayo sithi sekusile, lithi nxa selingapha selehlile sesisithi selisiyatshona. Umnyaka uqala ngozibandlela uyegqitshwa ngumpalakazi, uqaliso omunye ngozibandlela olandelayo usiya komunye umpalakazi, njalo njalo. Sikhangeleke lumnyaka esivela kuwo ubusithwaleleni senzeni, siboneni, kuyini esingakuthatha sithi lesi yisifundo esisitholileyo eminyakeni ka-2020. Okuhle singakwenza kube kuhle njani ngo-2021 ukwenzela ukuthi impilo zethu lezabanye esibathandayo lesihleli labo zibe ngcono. Okubi okwenzakale empilweni zethu njengabantu, njengemndeni, njengomphakathi, njengesizwe, yikuphi okungamelanga kuphindwe? Ngiyazi ukuthi abaningi bethu silaloko kuthiwa ngama-resolution, izinqumo esizithathayo ukuthi nxa umnyaka uphela kawuphele ngomnyaka ozayo ngifuna ukwenza lokhu lalokhu lalokhu. Khathesi kumele yiloo lalowo akabuyele emuva abone ukuthi kambe akwenelisileyo kade kusemandleni akhe kuyini. Kanti njalo kuyini okwenza ukubana izinqumo zeminyaka leminyaka zingafezeki? Abaningi bethu sizabona ukubana sizasola sikhombe iminwe ebantwini lentweni eziningi ngokwehluleka kwethu. Kodwa ke umuntu ungumuntu, kaqalise azihlole yena ngaphakathi ukuthi lokho ngithi ngizakwenza ngizakwenelisa yini, ngilawo yini amandla, ngilakho yini ukuthi ngiziguqule mina njengomuntu xa kuswelakala ukubana ngitshintshe ngiguqule ukwenza kwami ukuze umnyaka lo ozayo ube ngcono. Kwehluleke ngaphi ngo-2020? Wenzeni ngempilo yakho? Angitsho izinto ezithengwa ngemali, imali vele sozoyafa yaba khona, kodwa zikhona izinto ezingafuni imali, izinto ezinjengokuthembeka, izinto ezinjengokuhlalisana kuhlela abanye, izinto ezinjengokuthanda abanye abantu, izinto ezinjengokubekezelelana, ukuhleka nje, ukuhlala nje uhlela abantu libingelelane lingakhangelelelanga ngokuthi uzazuzani kubani. Yizo izinto okumele nxa umnyaka luphe ela uzama ukuthi wena uzenze zibe izinqumo zakho zika-2021 nxa uNkulunkulu ekugcinile. Kasikhangeleni, sinanzeleleni ukubana impilo izikhathi eziningi siyazenzela yona thina. Ekesekeleni ukusola, siphakameni senze lokho okumele sikwenze ngamunye ngamunye. Okukhulu ukubana ingqondo zethu lenhliziyo zethu kaziguquke, zenze u-2021 abe ngumnyaka ozawuba ngcono nxa uNkulunkulu esigcinile. Sisole okubi, siphakamise okuhle. Imicabango etshekileyo, egobileyo, ibe khatshana lathi. UNkulunkulu asinike imicabango ezakwakha thina ubuntu bethu, imizi yethu, imindeni yethu, ilizwe lethu, phoza umhlaba wonke. Singabanjalo sizananzela ukubana umnyaka ka-2021 ungaba umnyaka omuhle kakhulu. Ngakho ngithi kini lonke, Happy New Year 2021. UNkulunkulu aligcine, alinike impilo ende, siwubone lo umnyaka siwugqiba singabaphilileyo. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo.
Mina igama lami uNkosikati Moyo, ngizalelwe eSiganda, ngakhulela eSiganda, ngafunda eSiganda. Okwamanje ngisetsholotsho ngokuhlala sathuthu eSiganda. Ngiqale ukucula ngo-2015 nginama-albhamu awu-4. Elokuqala lithi Bayovuma, elesi-2 lithi Unemagic, elesi-3 lithi Ejele, elesi-4 ileli lithi Dear President. Lamanje umculo wami ngiwubona umculo ongisa phambili kakhulu, ngoba abafowethu ngapha e-South Africa bayazama ukuthi bewungithengele, kanti nalo babethenga nje kancane kancane, kodwa bangithengela kakhulu abafowethu, bangisapota njalo, bangikhuphula njalo, bangiqinisa ukuthi hayi mfowethu, qhubeka usiya phambili, usenzele okuhle, uthuthukise isizwe sakithi. Ngendlela ongakhona mbona umculo wami ungibeka kwelinye izinga elihle kakhulu, njalo futhi labalandeli bayanda okungisapota mpela. Angifuni ukuthi ngikhuluma amanga, ngiyabonga kakhulu mpela esizweni sikamthwakazi sonke, nabanye futhi abangasengumthwakazi abakumamela umculo wami ukuthi abaqhubeke bengisapota, lokho ngijabulisa isizwe njengoba ngisijabulisa. Ngizohlala futhi bajabulisa, benzela konke okuhle.
Siyabonga kakhulu umculo wakho lo jahala kithi. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo, uKeep Stu.